isendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 29 Ncwabakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umahluli we High Court kobulawayo unqume ukuba umnumzana Tinashe Kambarami kasengukansila walelo dolobho. Ibandla le-MDC lithi lisola ukuba khona kwamasotsha ngobuningi ezigabeni eziningi zelizwe njalo lamhlanje asemrewa lemtoko kulandela ukwaliswa kwebandla leli ukuthi litshengisele kulezi ndawo lamhlanje lakusasa. Abenhlanganiso zamalungelo oluntu elizweni lezomhlaba jikelele ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations bakhuthaza inkokheli yezombusazwe eZimbabwe ukuba ixoxisane. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umahluli weHigh Court yakobulawayo uJustice Thompson Mabhikwa unqume lamhlanje ukuba umnumzana Tinashe Kambarami, umsekeli kameya walelo dolobho, kasengukansila kaward 3. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Tinashe Kambarami usekhutshwe esikhundleni sokuba ngukansila kaward 3 kobulawayo ngemva kokuba umthethwandaba ufumane ukuthi wancintisa ekhethweni elecala lokweba intambo yamandla kagetsi. Umnumzana Godfrey Nyoni owenkampani yamagqwetha eNyoni and Moyo Partners omele abeqembu elizibiza ngokuthi yi-1893 Mthwakazi Restoration Movement lo nomalanga dabengwa abaphanyika udaba lokusola ukukhethwa kukaKambarami ukuba ngukansila uchasisa ngesinqumo somthethwandaba.
Lwalumayelana ngokuthi uKambarami wathi engiyena ukuba ngukansila wayesazi ukubana yena ulecala. So uthe etholakale lecala laphana kwakumele engakahambi lapho kungakavotwa laye asathi hayi, mina senginanzele ukuthi umthetho ucacile uthi wona uma ngilecala akumelanga ngibe ngukansela. Kodwa yena wazithulela wangena ku-election waba ngukansela. So ujaji akutshileyo namhla ukuthi yena uvumelana lemthwakazi ukuthi hayi, umthetho wona wawuvele usumjikele phandle wathi wena awumelanga ube yini, ube ngukansela ngendlela efanayo, akumelanga ube ngudeputy mayor.
Unkosazana Cora Ndebele owe 1893 Mthwakazi Restoration Movement uveza umbono wakhe ngempumela yedale.
I'm happy about the judgment because finally we got what we wanted as Bulawayo community, because we're not happy ukuthi umuntu oyisigangi kanjalo ayisimele ema-ofisi nokuba ngukansila wakobulawayo aze abe ngumeya.
Abenhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement elwela amalungelo oluntu lo nomalanga dabengwa abaphanyeka udaba lwabo e-High Court bethi uKambarami kamelanga abe ngukansila ngoba elecala lokweba, njalo lebandla lakhe le-MDC labamba uZulu ngamandla lathi abe ngukansila. Ngomnyaka odluleyo ngoNtulikazi uKambarami wamiswa phambi kwedale likamantshi kobulawayo esetheswa icala lokweba intambo yamandla kagetsi emuntwini ayecele ukuba azolungisa okufileyo emzini wakhe. UKambarami walivuma icala lokweba wahlawula amachumi ayisificaminwemibili amadola. ababe botshiswe yi-1893 Mthwakazi Restoration Movement lodabengwa ngodaba lukakhambarami yikhansi ledolobho lakobulawayo, inhlanganiso ebona ngezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission kunye lebandla le-MDC. Njalo laba bonke abazange bamelane lokubotshiswa lokhu ngaphandle kukakhambarami. Idale le-High Court lamhlanje belilindwe ngamapholisa ahlomileyo, njalo indlela eziqonda khona zonke bezivaliwe. Isahluko 119 esibona ngezokhetho kunye losahluko 41 kusisekelo sombuso esibona ngemithetho yokusebenza kwamakhansili sithi umuntu oke wabotshwa wafumanwa elecala akumelanga aphathe isikhundla ekhansilini. Amagqwetha kakhambarami umnumzana Maqhawe Mpofu wenkampani yamagqwetha iSemp Mlawuzi and Partners walile ukukhuluma lentatheli izindaba. Kusenjalo amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amahlanu abotshwe izolo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Amalunga eMthwakazi Republic Party amahlanu abalisa uPatron Xaba, uPrince Ncube, uAkim Ndebele, uMongameli Mlotsha loNdaba Zelizwe Ncube. Basavalelwe eCentral Police Station abetheswa icala lokuhlabela bebanga umsindo phandle kwedale leHigh Court izolo kanye lokuthwala amagwaliba athi undiweni kakhululwe. UDumisani Dube weMathonsi Ncube Law Chambers nguye omele amalunga eMthwakazi Republic Party. Ubulawayo lamhlanje uvuke ehlukile kulamapholisa ahlomileyo indawo yonke edolobheni lasemalokitshini kulandela imibiko eyaphuma ebulenjini ethi abantu bazatshengisela besola umbuso okhona kanye lokumamanzonzo kwezomnotho ezweni okungazange kube khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ilunga leMDC umnumzana Paddington Jabajaba usefake isicelo emthethwandaba waphezulu oweHigh Court sokuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail lapho esaphikisa isigwebo asethulelwe lidale likamantshi sokuhlala ejele okweminyaka emithathu. UJabajaba wafunyanwa elecala lokutshotshozela udlakela lapho ethe abekhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission iZEC bancedisa ibandla leZANU-PF ukuqilibezela kukhetho lwanyakenye. Loba kunjalo, umtshutshisi uTozwebhi Mafua uthi uhulumende uzaphikisa lesi sicelo. Abanye njalo abangamachumi amabili lane abe-MDC bamiswe phambi komthethwandaba lamhlanje befaka isicelo sokuthi bavunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail, kodwa udaba lwabo alusazanga lwaphathwa njengoba umahluli uJustice Manzuzu ubekhonona ngokuthi akenelisi ukubala okulotshwe ngumantshi ngesandla, usezamelele ukulotshwa ngomtshina, ngakho-ke baphenduke edale kusasa.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Ibandla leMDC lisola ukuba khona kwamasotsha ngobuningi bawo ezigabeni eziningi zelizwe, njalo lamuhla kuthiwa aseMurewa leMutoko kulandela ukwaliswa kwebandla lele ukuthi litshengisele kulezi ndawo lamhla lakusasa. Ibandla leMDC livinjelwe ukutshengisela emadolobheni phose wonke ngamapholisa kumaviki adluleyo, njalo lithi lokhu yikwephulwa kwesisekelo sombuso ngoba belemvumo yokwenza lokhu. Iziphathamandla zikahulumende ezitshiyeneyo zibikwa zisithi kusobala ukuthi ibandla leMDC lifuna ukubangela udlakela kanye lokugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, ngalokhu ukutshengisela ukucubungula lolu daba usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Max Mkandla, ingcwethi ecubungula zombusazwe njalo oyililunga lebutho leZimbabwe National Army lele zebra.
Kungenzakala ukuthi khona i-uniform le made support unit phela lawo amapholisa baka i-uniform ye-support unit. So amapholisa abele uniform ye-support unit bangaba ne-uniform yenalane eyamahlangu. I-support unit eyabe idiployiwe. Bona bebe sebekele ukubonisisa ukuthi ngamasotsha yini kumbe vele hayi ngamapholisa kuya kuvele kubhaliwe. So bona babonela amabhiko ekhatshana. Uhulumende yena ngayeke yena ethuke ukuthi khona kungahluthunwa umbuso ngamakhiwa aphi. Ngobana wona lawa amakhiwa lawa yiwe kade esapote kakhulu ikhuwe eyenzakalayo. Yikho kungazange kube nama-punishment okuthi khona we don't recognize uhulumende obuye ngombhobho. So nxa kwenziwe khona lokho deliberately made nguhulumende kumbe whatsoever is in charge esiyadeploya amasotsha uyabe phambanise kakhulu ngobana kakukabi lodlakelo lukhona kodwa kulama-threat whereby the government has the right yokuthi khona bethi counter that threat kunokuthi bebesebesiya khona besiya kwenza i-damage control kumele bebekhambe situation anything can happen. Ngiyamthethile ngwayo ngingakhile ukuthi khona ama demonstrations ayi abe elokuthula phakathi bethu but kube sokusina labantu abangenelayo. You can imagine 123 political parties bonke bona labana bayafatela yini MDC into ethathwa yi-MDC.
Khona vele kulungile ukuthi ibandla le-MDC lalelwe ukutshengisela ngoba kuthiwa kungaba lodlakela.
Ngakuyiyona i-MDC ngokwayo as a political they got all the right ukuthi khona bebe lema-demonstrations. But which kind of demonstrations are they? Yini edingakalayo ukuthi kwaziwe. Kati kube sokucela kubulawa izinto, kubulawa izimoto, amabhasi kahulumende and so forth. So khonakhana kumele ukuthi khona kuncinekele. Kati yona why i-MDC ingayihlangana labo bona labo abakahulumende bebe le-round table kwehlulane. Xa sokwehlulekile laphana ukuthi kathi A yileyi sesiya ku-plan B ngoba xa sipho kuba yi-demonstration direct uhlobo bani we-demonstration iyabe siyaphela mhla kabani kusenziwani lezikolo zivulwa zisenzenje kuyini okuzasala kumile abanye badlila phela lezitolo yapha bephongulutha sokuthiwa yi-MDC elithileyo labo kumele bekhangele bebe le-balance vision yokuthi khona into leyo bafuna ukuthi beyenze bona yes banelungelo yangikhona ukuthi ngabakwenzi khona lokhu betshengiseli kuthi lokhu nalokhu kasifuna ukuthi kube yilokhu nalokho sakukuqondile kodwa kungabuya sokuyileyo one-sided abanye phela bawukuthi khona sebekwenza njengalabantu bathi sokuthawa ikhu kodwa khona kuyavumela ukuthi kube lohulumende owemanyano abanye bathi bathi yona thini-cheli bagijimisa ithini-cheli bakufake esikhwameni bafaneke le thini-cheli kodwa bengayisiwe bodwa abakwenzileyo lokhuyana so asikunanzeleleni khona lokhuyana.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe njalo wake waba lilunga lebutho leZimbabwe National Army kanye lele zebra. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sihlolisisa insuku zokuqakathekisa abesifazane ezibizwa ngokuthi yi-Women Equality Month. Bathuthukiswa kahle na abesifazane? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende weleBhilitane umnumzana Boris Johnson ubikwa eqhubeka ebhekana lokusolwa okukhulu ngenxa yezinqumo zakhe zokuphuma kwaleli lizwe ku-EU as a Brexit. Ibandla leMDC lithi lanxa liloko livinjwa ukuthi litshengisele lisola umbuso kaMongameli Emmerson Mnangagwa lizaqhubeka litshengisela. Lokhu kwenzakala lanxa lelibandla livinjwe emadolobheni afana leHarare lakoBulawayo. Abanye abasekeli balelibandla bathi inkokheli iyehluleka unika abalandeli idlabuzane lokuthi batshengisele okungabamba uhulumende ngamandla ukuthi alalele njalo abantu beze ngobunengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu endawonye lesiphathamandla sebandla leMDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Okungatshengiseli kubangelwe ngamapholisa abasebenzise udlame besebenza leZANU-PF bethunywa nguhulumende kaMnangagwa ukuthi basivimbele singatshengiseli. Kodwa ke nxa sitshengisela thina kwakubonakala abantu baphuma ezindlini babuye ngobuningi batshengisele bekhonona abakusolayo. Khathesi ke besifuna ke ukutshengisela ke sikhonona ke ngeikhonomi intengo yezinto ezikhwelayo. Izimota ugadeka amafutha akhwela nsuku zonke, ukudla kuyadula konke. Bese sekuhlanganisa konke okuhluphayo khonokho sithi kubangelwa ngendaba ye-legitimacy ukuthi uhulumende okhona sohulumende wakhethwa ngabantu, uhulumende owazibekayo-ke njengenkomo yamadlozi ephongukuthutsha nje ekhitshini egumeni ibisibekwa-ke ukuthi nguye ukhulu. Lathi-ke eZimbabwe silohlupho olunjalo ukuthi uhulumende lo wazibeke akhethwanga ngabantu. Kodwa ke khonokho siyabe sikhuluma ngakho ukuthi yikho okwenza ukuthi zonke izinto zingahambi kuhle, singabi le mali yethu sisebenzisa amabhondi angelasisinda wansuku zonke, amafutha akhwele nsuku zonke, abezimota ukudla kudula ezitolo kungathengeki. Zonke nje izinto azibambeki eZimbabwe kubangela iZANU-PF.
Mnumzana Bheki, wena uthini ngalokho okwenzakeleyo? Abanye njengoba ngitshilo bathi bona isizathu sokutshengisela besingani asicacanga kahle.
I think kuqakathekile khona ukuthi abantu uma besenza into enkulu kangako ekhangela futhi ithinta impilo zabantu baqale bazibuza umbuzo nalowo utshoyo ukuthi kanti uma siphuma nje sidlalela phandle kanje siphumeleni and sibhekele ukuthi singakwenza lokhu sizatholani ekukwenzeni. I-MDC ayizange iyiphendule yonke nale imibuzo, ibe ungani ufihliwe njengoba usho futhi ukuthi bekukhulunywa kakhulu nge-legitimacy ukuthi kufuze ukuthi uhulumende lo aphume ngokuyehluleka not izinto eziyizo ezihlupha abantu beZimbabwe. So singakusho ukuthi yebo njengoba uEdwin esitsho abantu babhalwe amaphoyisa, umuntu uma esesenkingeni enjalo ephiwe isizathu sokuthi lokhu sikwenzela lo kayekeli noma ebhekane lokufa, i-history yeZimbabwe, imbali yeZimbabwe lakho lokhu kudala vele abantu babefuna ukuthi baboniswe ukuthi kufuze baye empini and kwakunzima ukwedlula lokhu kuphuma kudlalela ezitaladeni ngoba abantu babesuka bayechapha imfula bebhekane nezingwenya, babhekane namashotha ayephethe impopho, bagcina laba sebelayo yabo impopho. So kuqakathekile ukuthi abantu bacace ekuthini khona yini abayiphumeleyo. Engibona mina ukuthi sisuka sikhipha abantu inkinga yeZimbabwe right now ngokuthi kunomntwana kufananisa le nto kulo mntwana ophethe umbhobho bawufuna ukuthi kungabi lokuchitheka kwegazi usihlaniphe kakhulu ukuthi uze ugcine usho ngemva kwakhe lo mntwana wamthathela umbhobho. MDC nalikhangelele kakhulu ukususa uMnangagwa embusweni, hhayi ukuthi lo muntu ngoba iZANU-PF ifana kathi lo mntwana ophethe isifama.
Ye, nanto-ke udaba mnumzana Edwin.
Inkokheli zethu ma siyenze uhlelo lwama-demonstrations siba lazo, kodwa ke abantu beZimbabwe ukuthi kabasuka bangayehlukanisi basebesithi wonke ama-demonstrations ngawethu ngaye-MDC. Sizananzelela ukuthi ngo-August ngomnyaka ophelileyo kuqeda ukhetho abantu badutshulwa besemgwaqweni, le demonstration yayingasanctionwanga libandla lethu. Bese kubuya ngo-January njalo kube le ma-demonstrations abekhona, wagcina-ke i-military police isigqekeza izitolo ukuthi abantu balude. Kwathiwa yi-MDC wawungaseluhlelo lwethu loluyana, wawuluhlelo lwe-ZCTU.
Nanto ke udaba mnumzana Bheki. Uthini wena?
Sibabonile abantu begijima ezidirectini athi besuswa sebebutheni. Inkokhela siyibona ngathi I don't think kuliqiniso. And futhi enye into ipolitics yona sihlupha khonokho ukuthi sisuka sinanzelele sihle kakhulu ukuthi singathintwa ligazi. Yabona angithi siyakhumbula ukuthi usikhali uboshiwe recently. And i-MPC noma ephakathi wabo oqinileyo mpela. Bagcine bengani bafuna ukuthi balidistance bona ukuthi hayi aso statement sabo. So thina bayese besikwazi ukuthi saba sokwenziwa ipolitics. And siyakwazi futhi ukuthi ZTU ne-MTC nje abantu abaseduzane kakhulu. Kodwa makureythwana laphana kudibulwana laphana kwangani sokufuna ukonakala siyacasha sindalo. But asikhangeleni kakhulu into leyo ukuthi linto indlela le mfowethu Edwin Tseli isebenzise kakhulu isikhathele lindlela. And abantu nabo sebekhathele uzoka njengomntu oyazisintu kudala malingabeleli usile lisegangeni kube njalo nje owakini umfana okuphiwa ingcwele yakini uhlale ethe ngaphuma phambili ashaye ingcwele yalabo abanye abakule inside aphume futhi ashaye nalonke noma lizibe limthembo okungakanani seliluza amandla nje lizitshela ukuthi hayi kuzafunakala enye into uyabona ma kungaphupha enye into enganinta nje abantu bayagijima and silakho kumbhali ethu yesitragi umuntu waphuma waba unfortunately wasesiba ngumlilo wamaphepha umfundisi lo umawarile
lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu elizweni lezomhlaba jikelele ezigoqela yomanyano wamazwe omhlaba United Nations bakhuthaza inkokheli yezombusazo eZimbabwe ukuba ixoxisane ukulungisisa inkinga elizwe elibhekane lazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lenkuthazo iza ngesikhathi sokuqonga kwezehlakalo zokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwabantu mahlayana bechayo kabuhlungu abanye bephetha sebelimele kakubi. Iza njalo ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esevimba abamabandla ezombusazwe aphikisayo ukusebenzisa ilungelo lokutshengisela bekhonona ngesimo eselizweni lanxa kungelimunyethwe isisekelo sombuso. Umeli wenhlanganiso yomanyano we-UN eZimbabwe osechiya umsebenzi u-ambassador Bishop Barajuli uthi le yiyo kuphela indlela engasiza ukuqeda ukufuthelana okuselizweni.
Going to people evening and mask and beating, I mean that's absolutely intolerable.
Engakunanzelelayo yikuba abantu beZimbabwe bazithandela ukuthula balokubekezela. Akulunganga ke ukungenela abantu ubabulala ubachaya. Akusiyo nto elungileyo. Abantu kumele bahlale phansi bakhulumisane nxa kulenkinga ezikhona. Lesi yisona sikhathi kuZimbabwe entsha ukubuyela ekuthini abantu babe lokuzithemba inkokheli.
Abezokholo labo sebelesikhathi behlabela ngoma efanayo esola indlela esetshenziswa ukuqeda ingxabano elizweni. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny ZDD uBishop Anselmo Magaya ukuqhubeka behlukunyezwa abantu kulakho ukuvusa ulaka lukaNkulunkulu.
It is true that when the evil are in power the nation groans.
Umbhalo uyakubeka sobala ukuthi nxa ilizwe libuswa ngabantu abangalunganga kuba lokubulala okukhulu. Siyabubula isizwe, siyabubula khona manje ngoba kubusa abantu abalolunga.
Because the evil are in power.
Umgcini sihlalo womanyano weZimbabwe Human Rights NGO Forum uNkosazana Justina Mkoko uveza ukukhathazeka kwabo ngesimo sokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwabantu.
Akula buhlungu obedlula khonapho, njalo akula mithetho yesekelo sombuso esekela khonoko. Kubuhlungu kakhulu ukuthi sikubone lokho kusenzakala.
Lanxa abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu besengozini labo yokuthunjwa, uNkosazana Mkoko uthi bazoqhubeka beqhuba umsebenzi wabo.
thina silandela esakubunjelwayo ukuthi sibone ukuthi nqa kuloku ephulwa kwelungelo loluntu siyabe sikhona sitshengisa ukuthi lapha kube lokwephulwa kwelungelo loluntu sithi thina abenza khonoko kabadingwe bajeziswe.
Umbiko osanda kwethulwa ngabe MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uveza ukukhathazeka kwabo njengebandla ngezehlakalo zokwanda kwasebethunjwa njalo abanye babo kungabesifazane. Kodwa uhulumende labebandla elibusayo eleZANU-PF bahlezi besithi akusiqiniso ukuba bekhona abathunjwa ngabacatshangelwa ukuba ngabezomvikela, kuyikuzenzisa kwalabo ababikwa behlelwe yilolu dubo ngoba befuna ukungcolisa isimo selizwe kwabakwamanye amazwe kakhulukazi angentshonalanga, wona abathi asebenzisana lalabo abazithi behlelwe yilezi zehlakalo zokuthunjwa. Izolo abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko abasekela iZANU-PF batshele umhlangano lentatheli zindaba ukuthi baqamba amanga labo abathi bayathunjwa ngabezomvikela ngenhloso yokungcolisa isithunzi sikahulumende kamongameli Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Umahluli womthethwandaba wakobulawayo unqume ukuba umnumzana Tinashe Gambarami kasengukansila wedolobho. Ibandla leMDC lithi lisola ukuba khona kwamasotsha ngobuningi ezigabeni eziningi zelizwe. Abenhlanganiso zamalungelo oluntu elizweni lezomhlaba jikelele bathi bona inkokheli yezombusazwe eZimbabwe kumele ixoxisane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. We'll be right back.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.